Masikhangele inamba ezikarhulumente, hayi inombolo ezikarhulumente ngana lo mkhuhlane we-corona, kukhanya kawuyi phansi, kukhanya lokhu siya phambili, ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona. Mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali, abagada amabhasi, benza nje izinto zonke bendawonye. Yeah, abantu abaphila leyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungani luzabe lusahlulelayo nalendaba yecorona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqile lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hayi kuphezulu, yilokhu thatha sibili abantu njalo. Kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyitshaya nje, sebebuyela emsebenzini yabo, kodwa kwenzela ukuthi bangalambi, ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So yikho abakuzamayo futhi eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi laba ama-church abemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo alabantu be-church phakathi, so abayibo basekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona alaziwa muntu, siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesizibe ukuthi sibone ukuthi isizibe lesi esiyivaccine sitshona kungakanani, njalo sile ngwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani. Ngoba linto kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa, izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi uyabona, yikho laba abantu bejayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza, engathi kungaze kwaba lema-casualties kibo. So bajayele ukuthi bayatesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu bazakufa mbe baza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo kabafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke imbele embuzweni wakho ukuthi hayi asikwazi ukuthi kuyoba njani, ukuthi kuyoza kuqala isizwe bangoba kulele kule ndawo.